Isindaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 9 kwenkwezi 2022 uPresident Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje.
So isteyaway le ibiyiplan yokuthi uhulumende asibone asize uma besibhale incwadi kaningi kodwa engaphenduki. Ngakho ke sahle sathi steyaway ukuthi abone ukuthi siyenelisa ukukwenza lokhu nxa sicela sacela saswela impendulo.
Amapolisa weZimbabwe Republic Police lamhlanje aphume ngobuningi ehlomile esithi alanda kulondoloza ukuthula emadolobheni amaningi elizwe ngemva kohlelo lokutshengisela uqoqo engabeZimbabwe Students Union zinasu.
It's a noble platform, especially given that we barely have a chance to mix and mingle as young people from different political organizations. But maybe in future, the organizers must also improve in terms of invitations, because some of the caliber of youth that we've seen here, especially from ZANPF, they are no longer youths. You agree with me that we've seen people here who are over 40 years.
Abatsha bamabandla ezombusazwe amakhulu kweleZimbabwe ukuqala elibusayo elezanupf laphikisayo namhlanje bahlangene bekhuthazana ukulondolozwa kuthula ngesikhathi sokhetho. Umongameli Vladimir Putin weleRussia usola umanyano wenetho ethi ukwenza kwayo yikho okwabangela ukubana ahlasele eleUkraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police lamhlanje aphume ngobuningi ehlomile esithi alanda kuzolondoloza ukuthula emadolobheni amaningi elizwe. Lokhu kulandela ukuqhutshwa kumkhankaso wenhlanganiso ezimela abafundi lezisebenzi wokutshengisela ngokungayi ezifundweni lemsebenzini zikhonona ngobubi bomumo womnotho lowezombusazwe elizweni. Wanastasia Ndlovu zethulela lolu daba ekobulawayo.
Amabhizimusi amaningi ebevuliwe kobulawayo kuthi amapholisa alihlekana ahlomileyo ebebonakala endaweni ezehlukeneyo zelizwe ezikolweni eziningi abafundi lababalisi bebengekho. Umongameli weZimbabwe National Students Union iZinasu umnumzana Benon Ncube uthi isimemezelo sabo siphumelele ezikolo ngoba kuvuke kulamapholisa ahlomileyo emakolitshini njalo abayanga esikolo.
So le ibiyiplan yokuthi uhulumende asibone asize uma besibhale incwadi kaningi kodwa engaphenduki. Ngakho ke sahle sathi stay away ukuthi abone ukuthi siyenelisa ukukwenza lokhu nxa sicela sacela saswela impendulo. Ngiyatsho nje lamuhla kuvuke kulamapholisa eNational University of Science and Technology NUST, kuvuke kulamapholisa eUniversity of Zimbabwe, kulamapholisa eGenoa University of Technology, kulamapholisa eBindura University. Ngikhuluma nje lakhathesi amapholisa akhona phakathi okutshengisela ukuthi usezwile izikhalazo zethu. And as far as we are concerned, thina njengeZinasu sekuyi-tick entweni zethu esizifuna ngoba usezwile, sesimele impendulo. Njengoba sichilo ukuthi u-9 May ilanga lokuqala asolokucina. So impumelelo esiyifunayo eyokuthi school fees sehliswe, sizitshela ukuthi nxa engazange aphendule ngalokhu kwenzakale lamuhla, sizaqhubekela phambili aze aphendule.
Unkosazana Nomqhele Moyo ofunda eNational University of Science and Technology INUST uthi izifundo zimisiwe lamhlanje.
Umiso wama-lessons mina ngibona kuqondile kakhulu ngoba khathesi imali esizibhadalayo ama-fees lawa vele yimali abazali bethu abangayiholiyo. And so thina khathesi lathi njengama-students vele siyakhalaza ukuthi uhulumende laye ubone ukuthi i-fees yethu uyayehlisa ibe imali e-affordable eneliswa ngabazali bethu. Lathi esiyenelisa ukuthi langaze nxa ungabe uzama ukwenza lokhu lalokhu uyakwanisa ukuthi uzibhadalele wena wedwa. So mina ngibona kuqondile, I hope ukuthi khona lo uhulumende uyayithola i-message evela kithi as ama-students ukuthi siyakhala nge-fees yethu ukuthi kayehliswe.
Omela amalungelo oluntu umqondisi wohlelo uhlelo olwe this constitution unkosikazi Abigail Mupambi upha umbono wakhe ngokutshengisela kwanamhlanje ngokungayi emsebenzini
ngiyesibonile sibili ukuthi kade kubiziwe stairway kodwa ke isituation ekhona kanamhlanje kuground sibona ukuthi abantu bazihambele emsebenzini besikhangela nje ama-reports esuka endaweni eziningi ezijiyetshiyeneyo elizweni uyananzelela ukuthi abantu bahambile nje emsebenzini njengesukini engikunanzelelayo yikuthi i-stairway le kade ikhankaselwa kakhulu online ungananzelela abantu kade bekhankasela abaningi amanamba abo uzathola ukuthi ngaba ngaphandle kwelizwe abanye basegoli amanye ngama-political leaders njengabomusi mayimane
enkundleni yabo yebulenjini iTwitter amapholisa achaze ukuba ukutshengisela kwalamuhla akuphumelelanga njalo bakhuthaze abantu ukuba bamangalele abantu abazabanyela udlakela uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zakhe olweZimbabwe Public Service Commission lwethule umbiko okhuthaza zonke inkokheli zengatsha lenhlangothi ezitshiyeneyo zikahulumende ukuba inanzelele bonke abaze emsebenzini labangabuyanga kuthi abangabuyanga kumele batsho isizathu esibangele ukungezi emsebenzini abanye bathi kubenzima kubo ukukhalala umsebenzi ngoba iningi labantu selizisebenza bethi ezikolo ukukhalala umsebenzi kuphumelele ngoba abafundi abaningi abayanga amapholisa abikwa ebegcwele indawana yonke eHarare ikakhulu ekolitshini elikhulu eleUniversity of Zimbabwe eHarare Polytechnic leAfrica Unity Square abikwa njalo ebegcwele emadolobheni anjengabo Gweru Mutare Maswingo lamanye kodwa akuzange kube lodlakela oluke lwaqhamuka endaweni zonke lezi ngenxa yokutshengisela lokhu ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
abatsha bamabandla ezombusazwe amakhulu kweleZimbabwe agoqela elibusayo eleZANU PF laphikisayo eleCCC MDCT lamanye namhlanje ekuseni babuthane emhlanganeni wokukhuthazana ukulondoloza ukuthula ngesikhathi sokukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo luka 2023 umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo
Lokho kuza ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ka 2023 sokuqalile ukufuthelana kwabantu abalemibono ehlukeneyo kwezombusazwe njengalokho kubonakala esidumbiza ngempela viki. Abakhulume kulomhlangano bathi kuqakathekile ukuba bahlangane izikhathi zonke ukuze kube lokuthula elizweni ngesikhathi sokhetho. Umnumzana Stephen Chuma oyisikhulumeli sabatsha kubandla leCCC uthi bayathokoza ukuba babuthaniswe ngesikhathi elizwe lilungisela ukhetho.
It's a noble platform, especially given that we barely have a chance to mix and mingle as young people from different political organizations. But maybe in the future, the organizers must also improve in terms of invitations. Because some of the caliber of youth that we've seen here, especially from ZANU-PF, they are no longer youths. You agree with me that we've seen people here who are over 40 years. So next time, they must invite young people.
Kuyinto enhle le ngoba kasila sikhathi sokuhlangana njengabatsha kumabandla ahlukeneyo loba nje kungaba lenguquko nxa sebesenza eminye imihlangano ukuba balethe abatsha kulokubisa abantu abaleminyaka edlula 40.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Lamek Chimanyiwa oyibandla leZANU-PF othi njengabatsha bayaqakathekisa ukuba kube nokuthula kweleZimbabwe.
I really want to appreciate the efforts that have been made by the organizers of this meeting from for all political parties. It's really constructive in terms of building our nation as a people because it's a platform where we we meet as young people from different political parties with different ideologies, showing each other that beyond political parties, we are all Zimbabweans.
Zifuna ukuba bonga ngokubisa amabandla ehlukeneyo kuyancedisa ukubambanisa abatsha ukuze sazi ukuthi singabantu beZimbabwe sonke.
Umkhulu wenhlanganiso ye-4H umnumzana John Mchenje uthi njengenhlanganiso bazaqhakathekisa ukuba bahlanganise abatsha esithi ukuthula ukuqala ngokubambanisa abamabandla ezombusazwe.
Anyone can do Roman Catholic, Apostolic, Zayoja, that's why we have different churches. We can't all be the same. That's why sometimes in a game of football, there's number 1, 2, 3 up to 9. So you expect that in a political field where with the ZANU-PF, ZANU-PF. So what we want to do was to push and promote each to do tolerance. For them to see that they are just one nation.
Umuntu lakho ukhetha ibandla lakhe yikho esikufunayo lo. Sifuna ukuba bazi ukuba bangabantu banye kungelani lamabandla abo.
Ingcishi kwezombusazwe umnumzana Robert Dube uncoma inhlanganiso ye-4H eqoqela umhlangano wesithi kuqakathekile ukuxoxisana ukuze kube lokukhumisana umlotha.
Ukuba khona kwenhlanganiso ezinjenge-4H lezi kuhlanganiswa intsha yezombusazwe evela kumabandla achiyachiyeneyo kuyinto emqoka, kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba sibona ukuthi emva besibona intsha kuyiyo esetshenziswa kakhulu ukwenza udlame lokuxokozela le misindo kakhulu masikhangela nelokhetho esingathi khona bekusiba yibo ababasponsored.
Ugcizelele ukuba lokhu kumele kukhubeke ngesikhathi elizwe lisiya kukhetho luka-2023.
Indawo nye bexoxisana bebonisana ukuthi hayi madoda ama-elections nawo ukuthuthukisa ilizwe udlame lo msindo akuyinto engafunakaliyo. Ngibonani yinto enhle kakhulu, sengathi zingaba ziningi inhlanganiso ezingakhusela engathi khona izinto ezinjengalezo ezokuthi khona zikhuthaze ukuthula.
Inhlanganiso ye-4H iqoxe umhlangano owenzelwe kwenye ihotela eHarare lapho inkokeli yabatsha bamabandla ehlukeneyo ezombusazo ithe gwaqa ukuze bakhulumisane ngamalungiselelo okhetho lomnyaka ozayo, bekhuthaza ukukhankasa ngonanzelelo njalo okungeladlakela lalabo abashena ngembono njengoba bephuma kumabandla ehlukeneyo. Isehlakalo lesi ngesokuqala selokho kwenzakala kufanayo ngomnyaka ka-2013 lapho ibandla elibusayo lamabandla aphikisayo ayebambene ekwenzeni ekwehlukeneyo ukuze ilizwe livote ngokuthula phansi kwenhlanganiso yejomike. Ngaleso sikhathi ekhuluma emhlanganweni munye, isikhulumeli sezeke umnumzana Justice Bangwana ukhuthaze abatsha ukuba bengalaleli amazwi okuba ukhetho luyacilwa elizweni esithi kumele baqakathekise ukubhalisa ukuvota njalo bavote ngobuningi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Vladimir Putin wele Russia usola umatyano owe-NATO ethi ukwenza kwawo yikho okwabangela ukubana ahlasele ele Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press babika ukubana uPutin wethulelo mbiko namuhla ngosuku lwesikhumbuzo sokunqoba amaJelimane ayikhokhelwa ngu-Adolf Hitler empini yesibili yomhlaba eye-World War II. UPutin uthi wakubona kufanele ukubana ahlasele ilizwe leli ngoba lalikhanya lidlelana le-NATO, athi ibisilungiselela ukuhlasela ele-Russia. UPutin uthi ubefuna ele-Ukraine litshele umhlaba ukubana kalisoze lingene kumanyanolo. Umongameli Vladimir Zelensky wakwele-Ukraine uthi uPutin ukhuluma amanga aluhlaza tshoko ngoba waqala kudala ukuhlasela ilizwe lakhe okwenza wahluthuna isabelo se-Crimea. Uthi bazalinqoba ele-Russia empini le. Osokubulewe abantu abaningi kwathi abedlula izigidi ezilishumi lambili 12 million babalekela imizi besiyaphephela emazweni angumakhelwane aguqela kwele Poland, Romania, Hungary lamanye. Ukuze sihlaziye okwethulwe nguPutin loZelensky, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Sipho Nkulube olandela owenzakala kwele Ukraine.
Siyawubona bakithi umbiko okhitshwe namhlanje kungomvulo, ukhitshwa ngubaba uPutin, upresident wele Russia. ngendaba yeUkraine efaka izizathu zakhe ezimenze wahlaselela iUkraine. Ukhanya ukhomba kakhulu amazwe eNATO, amazwe eEurope okuhlangana kuNATO ukuthi wamenze wazi wangena uvikelile izwe lakhe, interest yelizwe lakhe laphana. Kodwa mna ngibona kuyikuvika nje, kuyikuvika omuntu ongafuni ukusolwa. Anxa bebona ukuthi abezwanani neNATO yini kumenze bangakhulumi baze baye phambili, okwenza aze ayengena kwelinye ilizwe ayelibhomba lidubule enze yonke into le ayazileyo. Xa esithi yena ubengafuni, ubengazimiselanga uyabhomba, but izikhali ezisebenza laphana ziyatshengisa ukuthi yinto eyalungiselelwa selesikhathi eyilungiselela. Izikhali ezisasebenza lanamhla kusukela kuFebruwari 24 bengena la manje okhe zisasebenza ziyatshengisa ukuthi kulesikhathi eside nje beyilungiselela yanini.
INATO yona-ke ngulube singeke siyisole yini lapha njengoba uPutin esithi yiyo phela enza ukuthi ahlasele kwele Ukraine.
Singayisoli NATO kodwa iRussia okwamanje ngendaba ye-Ukraine, iRussia ngokwayo kumele siyisole. Uyazama nje ukuvika ubaba uPutin kodwa bazamkholwa bamkholwayo ngoba vele abantu bathatha iside entweni enje. But iqiniso yokuthi i-Ukraine lilizwe elizimeleyo, ungena njani elizweni lezimeleyo ubatshele ukuthi ufuna ukwenzani, ubhomba ukuthi ufuna ukwenzani. Njengalokho wangena amadrobho Operation Donbas lawa, uyangena amadrobho e-Ukraine ufuna ukuza waqede. Xa kuyukuthi uqonde ukulwa ne-NATO indaba engayigombolozelanga iRussia kuphela kwazithulela, hhayi mina nguvumi lokho, yikusitshela nje ukuthi avikele iso lakhe ngezinye indlela.
Umnumzana Sipho Ngulube ulandela ezombusazwe. Limuzwe xoxa lapho uGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. UGibbs Dube uphinde waxoxa lomnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Community Party ngodaba lunye.
Sivumelana lo mongameli weRussia ukuthi iMelika labangani bayo abeNATO yibo abenza kwabalempi lesibone Eastern Europe ese-Ukraine. Ngabe kabazange bazame ukuthi i-Ukraine ujoyine i-NATO, lokuthi iMelika nabangani bayo i-NATO bazama ukufaka ama-military bases phakathi kwe-Ukraine besondela kakhulu e-border le-Russia. Ngabe into ayizange ibe khona. Siyakhumbula futhi ukuthi ngo-2014 abantu be-Donbas region bavota ukuthi bona kabafuna ukuba ngabe Ukraine, bafuna ukuthi babe ngabe Russia. Kanti siyakwazi futhi ukuthi kwakutshaywe i-coup e-Ukraine, selokho kwaphela i-Soviet Union, i-Ukraine ibubuswa kuhle kwagcina kwaze kwafika esikhathini ese-coup eyabakhona uyokwenza ukuthi ube lombhuqazwe ku-Donbas region.
Umnumzana Putin baba Mabhena singathi vele ufunane Ukraine, njengoba siyezwa lapho umongameli Zelensky esithi wenza umonakalo onjengalowo owadalwa nguHitler.
Umongameli weRussia lohulumeni wakhe abakufisa kakhulu ukuthi bavikele abahlali baseDonbas. Manje iMelika leNATO bafuna ukungenela, kabafuni ukuthi uPutin asekele, bafuna ukumadla Ukraine ukwenzela ukuthi bachabalalise iRussia ngendlela esiyazi ngakhona. Siyakwazi futhi ukuthi izalwane zaseZimbabwe ikakhulu esemabandleni aphikisayo basekela kakhulu okwenziwa yi-NATO ngoba bacabanga ukuthi into enziwa yi-NATO yi-democracy. Sakubona eLibya ukuthi kwahamba njani kukhethwa uColonel Gaddafi, abantu beLibya bahlupheka. Sakubona emazweni amaningi kubo-Vietnam namanye amazwe amaningi lapho iMelika eyangenela khona ngendlovu yangena. So iMelika kayiyazi i-democracy, iMelika yazi kuphela esingathi ngolwasemzini ngama-economic interest. So kuya e-Ukraine yikuthi Ukraine njengoba satsho phambilini yindawo elomhlabathi omuhle wokulima, njalo bafuna i-oil yona leyana ese-Ukraine le-Russia. Yikho befuna ukuthi badistabilize i-Russia ngokusebenzisa i-Ukraine.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ese-Johannesburg ecingweni kwele South Africa. Live Talk lamhlanje siphatha udaba lokutshengisela ngokungayi emsebenzini okuqoqwe ngabenhlanganiso yezifundi zemakolitshini eyeZimbabwe National Students Union, ZINASU, lezinye izisebenzi. Imvukuzane yomlomo wesibeletho, i-cervical cancer, ibikwa kuyiyo esithatha imphefumulo yabesifazane abaningi eZimbabwe. Iyiyo njalo esikhokhela layo yonke imihlobo esihlasela abantu. Ibikwa njalo isibangela isilinganiso sokukodwa phakathi kokuthathu semihlobo yemvukuzane ehlasela abesifazane, ikakhulu abensundu elizweni. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Ingcwethi kwezempilakahle zihlezi zisitsho ukuba lanxa imvukuzane yomlomo wesibeletho, i-cervical cancer, ingomunye wemihlobo eyenqabelekayo ma umuntu ethe waphanga wayahlolwa, baqhubeka belahlekelwa ngumphefumulo abesifazane ngenxa yokuphuza ukuyahlolwa lokwelatshwa. Lokhu kufakazwe ngomunye wamalunga edale lephalamende, unkosikazi Lindani Moyo, olomzali owatholakala ele-cervical cancer kodwa owaphanga wathola usizo lokwelatshwa.
Mina nginika umzekeleso wabantu abaningi njengomuntu ohlala phakathi kwabantu abakhitshwayo, including umzali wami ongumama wami wakhitshwa la namhla khona, ngimenzele i-birthday le 90 years, but wakhitshwa mina ngile 6 years, ngimenzele i-birthday le 90 years khonapha ne-Easter, ulokhu esaphila and uziginele ngo. Asichiyeni ukucabanga kwakudala, sikhangeleni okwakhathesi ngoba lezifo ezikhona khathesi seziningi, sokungcono ukuphangisa ukukwazi.
Ukhuthaza abesifazane unkosikazi Moyo ukuba bayehlolwa sikhathi sonke, hatshi ukulinda isimo size sibe sibi sokungasekho abezempilakahle abangakwenza ukuhlenga impilo yakhe.
Kubo mama ikakhulu mbakhuthaza ukuthi khona bangezwa indawo eziyabe zithiwa kuhlolwa abantu, kabahambe ngobuningi babo ngoba kuyanceda ukuthi i-cancer le ingabonakala isesekuqaleni. Bathi umuntu uyakwanisa ukuthola uncedo ukuthi bakithi asichiyeni okwakudala ukuthi kumbe uhambile wakhangelwa isibeletho sathiwa khona sesingemvukuzane. Nxa kukwaniseka buza abafundele lokho ukuthi kuyakwaniseka yini ukuthi ngasikhutshwa sikhutshwe.
Abe-Cancer Association of Zimbabwe bathi bathatha inyanga kaNkwenkwezi njengenyanga yokuqakathekisa ukusabalalisa ulwazi lokulimukisa uzulu ngokuphathelane lemvukuzane eye-cervical cancer. Lokhu kugcizelelwa ngesinye seziphathamandla senhlanganisweni ye-CARS, umnumzana Lovemore Makurirofa, othi abenhlanganiso yakhe besebenzisa linyanga kaNkwenkwezi ukutholisa abesifazane ulwazi olwaneleyo ngalomkhuhlane olakho ukuvikeleka lokwelatshwa nxa uthe wabanjwa kusasemasinya.
So at the Cancer Association of Zimbabwe clinic in Harare, or at the cancer center, we have reduced the cost of cervical cancer screening, that is VIAC, from $10 to only $5. It's just a way of encouraging more and more women to be screened of cervical cancer. And it is also a way of making sure that more and more women come for screening, and at the same time, they also receive correct information about cervical cancer.
Sesihlise imali ehlawuliswa lapho umuntu ehlolwa imvukuzane yomlomo wesibeletho eklinika yethu esemofisini e-Cancer Association eHarare kumbe e-Cancer Center isuka ku-$10 yehla yaya ku-$5. Ngendlela yokukhuthaza abesifazana abaningi ukuthi bahlolwe leyo mvukuzane yomlomo wesibeletho. Le ndlela njalo yokuhuga abesifazana ukuthi bazehlolwa sikhathi sinye betholiswa ulwazi oluyilo ngale mvukuzane yesibeletho.
Omunye wabathethele lithuba lenyanga kaNkwenkwezi ukuyahlolwa, unkosikazi June Muchemenyi Nazare, ukhuthaza abesifazane ukuba bengalidlalisi lelithuba ukuyathola usizo lokuhlolwa lokwelatshwa ngentengo ephansi, kwezinye indawo kungela lambadalo.
And they will also throw in a breast exam for just $5. So it's a great, great deal. The clinic is wonderfully pleasant and the staff are great. I'd recommend, highly recommend all women to go in to see their doctor or their nearest health service provider to get checked for cervical cancer, and while you're at it, also get your breasts examined.
Bazokuhlola njalo eyamavele ngayona leyo $5 oyabe uyibhatalile, okuyimali engcono kabi. Iklinika yakhona inhle okwamagama njalo lezisebenzi zakhona zilunge kakhulu. Ngiyakhuthaza sibili wonke umuntu wesifazane ukuthi ayehlolwa ngudokotela wakhe loba ukuya yiloba yisiphi isibhedlela kuyahlolwa imvukuzane yesibeletho leyebele.
Abezempilakahle babika ukuba bafika phose izigidi ezinhlanu 4.5 million abesifazane abasukela kuminyaka elithumi lanhlanu kusiya phezulu abasengozini yokuhlaselwa yile mvukuzane. Okwamanje baveza ukuba kucatshangelwa ukuba minyaka yonke abesifazane abedlula inkulungwane ezintathu 3043 kungabahlaselwa yile mvukuzane yesibeletho abayingxenye bakhona bebulawa yiyo. Kusukela ngomnyaka 2018 eZimbabwe lasungula uhlelo lokuhlaba amantombazana ijekiseni elibavikela kumvukuzane yesibeletho le ele human papilloma virus vaccine elibikwa linceda kakhulu ukuvikela lokubanjwa masinya kwalomkhuhlane nxa uthe waba khona, ngoba bahle bafike behlolwa kuqala bengakahlatshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama. Kwezemidlalo, ukutshaya indiva ukuchinga okwenziwa ngabasekeli beqembu lakhe umqeqeshi weHighlanders uMandla Mpofu abathi kumele axotshwe umsebenzi ngoba ezehlulekela. Njalo lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekeli beqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders bakhonene kakhulu besithi umqeqeshi uMandla Mpofu kahambe ngesikhathi leli qembu likhokhelwa ngethuka kanyangele Bulawayo Chiefs emdlalweni obusenkundleni eBarber Fields ngensonto emini. Lo mdlalo uthe ufika komlindo uyacinga iqembu leBhozo selilinganisile waphela sekuyi-2-2, njalo uMpofu futhi abalandeli kumele bafunde ukubekezela.
I'm confident I've seen the worst.
Ngiyazithemba mina, njalo sengibone ukukhula emsebenzini wami lo wokuqeqesha. Abantu kumele bafunde isifundo ngokwenziwe liqembu leReal Madrid ukuba imizuzu emibili isikhathi eside kakhulu. Bona laba abakade betshinga khathesi namba sebethabile.
Umdlali weqembu leHighlanders uAdrian Sila nguyohlenga iqembu leHighlanders lomqeqeshi wakhe uMpofu ngokulitshayela emambuleni kabili, njalo uthi kwimidlalo elandelayo baza kwenza kuhle.
Ube ungekho lula. Asikase singani spans, but good character in the team. Going forward from this game, I think sabuthathela from the game in the league. Yeah, every game I think I'm a supporter. Look at this, look at us. Look at this draw. But I think from this game, going forward, I think they are going to purchase results.
Impumelelo yesonto icho ukuba kumidlalo elithumi lane iqembu leBhozo selebe ngutshiki lobhanqa kumidlalo yisikhombisa, njalo lihlezi endaweni yethumi lane engalaneni imiklomelo lemiklomelo elithumi lesithupha. Ngomgqibelo umqeqeshi weqembu leChickenini uJoey Antipas uselezondeka neunwabu ngemva kokuba iqembu lakhe libe ngutshiki lobhanqa 0-0 leqembu leHerentals.
Yeah, first of all, I'm pissed off. We didn't do enough to win.
Okokuqala, ngizonde kakhulu ngoba kasidlalanga njengabantu abafuna ukunqoba. Kasizange sikhweze amasokisi umdlalo wonke, lalapho sesifake abadlali abasha abahlanu. Emidlalweni wenguqu uqakatheke kakhulu ukukhuphula izinga nxa ungathola ithuba, njalo limpumela itsho ukuba silahle imiklomelo emibili.
Iqembu leChickenini lincintisana lele Dynamos phezu kwengalane yemiklomelo, njalo lona lile miklomelo ngamashumi amabili lathoba minwe mbili, kuthi ele Dynamos okuyilo elihlezi phezulu lile miklomelo ngamashumi amathathu. Iqembu leDynamos lona libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Bulawayo City, njalo minengi imidlalo ephelezi ngutshiki lobhanqa ngempela viki yedluleyo. LeHarare City libe ngutshiki lobhanqa 0-0 lele Manyika Diamonds. Iqembu leBlack Rhinos libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lelengezi Platinum Stars, kuthi iqembu le-10X libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele-Triangle. Kweminye imidlalo eviki lethumi lane iqembu le-FC Platinum libhaxabule le-Capes United nge-3-0, kuthi ele-ZPC Kariba litshayele wawa nge-1-0. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo, Mpratsedes Jeremiah.
ngisithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.